kusukela eqala ukungena embusweni kumnumzana uMnangagwa uthengisele ukuvula iZimbabwe evumela abantu bonke ubana ngabe siyakwana sibe ingxenye yemuli yamazwe wonke. Lokhu kuthengisele even kubuya kuma-election for the first time eZimbabwe after inyongane ingadisizakala. Uvulile bonke ama-observer team avela kubomelika ku-EU everyday yani madikasiponisa neni khona kubona kuyikuthengisela ukuthi hayi akusekho nto kumele silufihle nxa lapho sithombanisa khona sithengisele siphambanisa laphana sicorrekte sihamba siya phambili khonakwana umoya okuthengisela ukufuna ukubambana lamanye amazwe obekungayenzakale ngesikhathi sikababa umuye ubaba uMgabe wahle adeahlakutshele ebereni nje ukuthi ona Tony Blair ona keep England akeep my Zimbabwe. So ama-sanctions they are real and they are hurting the ordinary person more than those people that they intend to hate. Ngoba ubaba uMnangagwa uyangena kwilimousine yakhe lama bodyguard akhe atshaya ezihambele hoteni afika adle ukudla eNew York nangale e-America yangikhona angithi. So uyabesithi kona umthagathe ngathi nxa ekwaniso ukufika aze afike right by your doorstep in America. So it shows that those sanctions are not targeted, they are killing the ordinary person. Ama-human rights ethu abantu beZimbabwe are being affected by those sanctions.
Baba Chabangu, nangu uyakhuluma ubaba uThuma lapho uthi hayi ama-sanctions lawo kuthiwo a-targeted kawa-targeted abulala isizwe aphambanisa lelungelo likaZulu. Uthini wena?
Ngiyamuzwa umfo wethu uThuma uyasabelela into efileyo. Into esivele sifile ayihlatshelelwa, iyagqitshelwa, iyagebhela ibhodi igqitshelwe, ingcwatshwe kumbe ilahlwe. Lokhu akwenzayo hayi ayisikho. Ama-sanctions akhona and ama-sanctions izanu yiyo yazifakayo kuma-sanctions. Asoma-Americans abafaka ama-sanctions kodwa ngenxa yokuthi abalandeli isisekelo sombuso bayabopha abantu, bayabopha babaginya abantu, baye bafihla babafihlize babenzeni, yikho okwenza ukuthi kube lama-sanctions. Ama-elections ayenziwa, ayarigwa, izinto zonke zenzana ngazivalisa silanga lezeli yetshona. So ama-sanctions asonto efakwe ngama-Americans, izanu yazifakela yona.
Nanto udaba uMnumzana Chuma, ye uyavumelana laye yini uMnumzana Chabangu?
Ubaba Chabangu angavumelana naye kukho nokho ngenxa yokubona sikhuthala mina ngokuthi bona uyehluleka ukubona bona ubaba uMnangagwa bekumele anike i-chance lokusekela ukuthi into ezenza azizamayo yiphuthi. Kuningi asebenzile ku-positive abenzama ukuthi mangabe kuyalungisa isilinge including even uku-realigna imithetho in parliament and so forth. Kodwa ngenxa nje yokuthi bona bavele bale attitude abayasebeyithethe abasakuboni konokwana okuhle okwenziwa ngobaba uMnangagwa. Bona sebona okubi kuphela mtshokotsho but if they took time to really look at it bengingaboni ngayo indlela le izama ukuthi bona asibonisa neni, asiyikhulumisa neni. Yikho even ngiyakhumbula after election wazi wathi umnyangama uvulekile, wazi wathi le chamisa is a part to play in this new dispensation, let's all come aboard together. Lokwana kuthi wona u-adrese eyinoda nesinjeo yasembli singabantu abaningi asiwedwa, bonke abaningi abade sebe-adresa kuma-slot lana ngale ngananzelela u-Boris Johnson sibile o-England la u-adrese almost an empty room we-Zambia la same thing. Abantu labana nxa bayise-United Nations remember that they are also there to network and look at the other things and just sit in that auditorium and be listening to speeches. So that we think about that is I'm a private meeting with whoever target the groups they might be having there. So it's nothing sinister with about that from in about people who have onana guma side room and I will go into the man inside.
Nomzana Chabangu isikhathi kasavume ungasidobela uhlelo lwethu usitshele ukuthi uthini wena ngamazwi kababa uThuma.
Uthuma kakulanto ayithoyo ugida ezidakezela. Ungani uphila eNgland kumbe ungani uphila eAmerica, nxa ephila eZimbabwe kakumelanga akhulume ngalendlela akhuluma ngayo. Lamhlanje abantu bathwele nzima, sesiphila nge-parallel market, i-black market, i-economy isisetshenziswa ngangasese, yikho lapho sesiphila khona. Kodwa khona kulo hulumende, uhulumende wakhona nguyonika futhi abantu, omunye wakhona umntanakhe, abanye Crock Motors yiyo esupplier izimoto uhulumende, yibo abacontrola i-black market. So ungeke ukhulume ngomnangagwa. Umnangagwa is the worst thing to happen in this country. Umnangagwa even ngesikhathi sikamzilikazi abaphila ngesikhathi sikamzilikazi abazange baphile ngalendlela. Abaphila ngesikhathi sikamgari nesikaSmith abazange baphile ngalendlela. Le ndlela usifisele asikwazi ngemuva ku-18th century. So luthumo okhulumayo ungani kumbe kulomuntu omfake amajekiseni ukuthi akhulume kono kwakukhulumayo. Abantu balala phandle kathe sasinamagesi eZimbabwe sesipheka ngenkuni. Ilizwe kambe lizaphila njani ngenkuni umhlaba wonke athi kuyaba yi-deforestation. Akulamanzi abantu akula impuphu ikhwela isingabo 100 rand kuyini kono.